isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ijona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhlaka 20 uZibandlela 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, imota kankosikazi Grace Mgabe inqikelana leyinye kwele Botswana.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe inothi yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele nothi ezingaka.
Abesifazana bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufanana xathu lukamnumzana Robert Mugabe.
Kufanele ukuthi abantu sivote, fake umongameli esimfunayo ngokuthi singaboni Mnangagwa lo Mugabe bayafanana.
Sokulo mnyaka umnumzana Donald Trump wayokwele Melika engumongameli welizwe, kuyini asekwenzele abantu beMelika nabanye amazwe? Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulumsakazo.
Wazangu wenziwa wa president wa America awanenga kulu ukuqala yelokhu ukuthi usehlise America wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana le China le Russia.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabe lomntanake umnumzana Russell Kureraza ziyenze ingozi izolo ntambama duze leHaveron kwele Botswana, lapho ebezikade zisendleleni yokuya kwele South Africa. Intertable zindaba yeStudio 7, uMartini Ngwenya usethulela lolu daba.
Imota ezintathu lezi ezivalisa iRolls Royce, iRange Rover kanye lePorsche, zona ezibiza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapholisa kanye logatsha locustoms kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntakankosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bokula makhungahunga ukuthi uGorezara usefisa ukuyahlala esebhabha yezikhulu esentheni kwele South Africa, ngakho-ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamahola belinde emngceleni wePlumtree, uGorezara labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa ke kuthe kusanda kuchaya ihola lethumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini weAthesia kusele amakhilomitha angamachumi lasishiyagalombili ukuthi bafike eHaveron. Kubikwa kuthutshe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abachayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutsha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. I-Range Rover ebithwele ngenye imota ibikwa ibilohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMotshudi duze leHaveron ayiwo abambe lolu daba, avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu, njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla ukuthi anikeze intathelo izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe inothi yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele nothi ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imotalezi lamhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi iRolls Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi iPorsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMotshudi. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlulela nini kwele South Africa njengoba sezingene engozini. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Abesifazana eHarare bathi abasela themba ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kawehlukananga lokamnumzana Robert Mgabe obugcwele izithembiso ezingafezekanga. Ngakho lokho bakhuthaza abanye babo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze benelise ukukhetha inkokheli abayifunayo ezakhokhela uhulumende weZimbabwe. Umevisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Abesifazane laba bavezela imbono ngesikhathi bekhulumisana lalumsakazo ngosekwenzakale selokhu uMnangagwa wahluthuna intambo zombuso kumgabe esebenzelana lababubutho. Unkosazana Sihle Mthunzi ngomunye othi usengodaniswe ngumbuso okhona ikanti vele Dlabuzane lokuba isimo sizoguquka ngemva kokususwa esikhundleni kukamgabe obuse leli lizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Ah, kuyafanana. Kufanele ukuthi abantu sivote. Kufanele umngameli simfunethe. Ngokuthi singabona umnanga kwa lomgaqo, kuyafanana.
Uma Mthunzi uthi okumdanisa kakhulu yindima eyathathwa ngabesifazane ekususweni kukamgabe, abayibo asebebhekana lobunzima obuphindiweyo.
Kathesika sesibona manje ukuthi as from December izinto zonke zakhwela. Asikwazi ukuthi umnanga kwa yini kauthi sekule abanye abantu futhi abakhwezisa ngokuthi kathesi ama-school fees kathesi asikabhadali imali zesikolo plus amabhuku akhwezi.
Limbono isekelwe ngunkosikazi Celiwe Ngidi waseMfakose othe kumzwisa ubuhlungu ukuba abesifazane njengaye bekhohlakala sikhathi sonke lanxa beyibo abaningi elizweni.
Hayi, imbono ungathi sijabelele manga thina ngoba le nto ngibonayo these days hayi akukho right. Ngibona ungathi izinto kunzima kuphela. Ayikho le nto yokuthi sijabulile. Mina ngendlela ngibona ngakhona, ngibona ungathi hayi sijabulile imanga phela. Ayikho le nto le. Nesikhathi uMnangagwa ufakwe esikhundleni, thina sithi mhlawumbe izinto zizotshintsha. Kodwa ngibona ukuthi hayi kunzima ngehlobeni.
Abesifazane laba bathi okunye osekubadalisa kuyikuba uhulumende kaMnangagwa usekutshengisa obala ukuba esewavala amathuba abesifazane liqhubeka lincipha inani labo kunhlangothi zonke zelizwe. Abanye babecabangela ukuthi uMnangagwa uzakhetha owesifazane ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kodwa akwenzakalanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Zokulomnyaka uMongameli Donald Trump esesikhundleni kulabanye abathi wenze kahle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa kulabanye njalo abathi kulobandlululo olumangalisayo njalo uxabanisa abantu kwele Melika nakwamanye amazwe.
I will faithfully execute. I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
La ngamazwi kaTrump ethatha isifungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eleWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Okwamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukunqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uzaguqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kweleMelika. Amazwe la abalisa ele Iran, Libya, Yemen, Somalia le Iran athi ancedisa amalwecatsha azonda ilizwe leMelika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kwizwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-Eswal countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kuzwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe usenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu eHuddersfield University eBhilitani.
Ngibona uTrump usenze umsebenzi omkhulu kakhulu ongazange wenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu. okuqala yelokuthi usehlise eAmerica wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana leChina leRussia wayibisele emva kwezeconomy lazo lekwaze politics emhlabeni onke jikelele. Wasenza njalo ukuthi iAmerica ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu kwedlula kwazo amaningi futhi bufane nje lobudlelwano beNorth Korea lamanye amazwe. Mbone ngani lokhu yikho kusegcekeni osokwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Ngibone ngani akala akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzela abuyalungisile njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo lawo mazwe ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kuyinto ekuqilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ekhuluma ngoba usemehlweni akhe njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu. Njalo into asezivulele eziqakathekileyo ezifana le-Trans-Pacific Agreement mbonakani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano bamekharbenziwa izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buyebuye lithole ukuphumelela. Khonokho kuzayenza ukuthi isebenzise amandla hatshi isebenzise esingakuthi i-soft diplomacy.
Nxa sesikhangela futhi kulalokhu ayikwenzayo ukuthi ibhani yokuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kule Melika, kambe ukuthi kuzancobeka yini kuyiwa phambilini khonapha?
Ngibone ngani angabuya ananzelela uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa ngibonani kuzamthatha isikhathi nxa ngikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezingqondo usukele lazo khathana okungakanani. Ukhanya kulesikhathi eside kakhulu engumuntu ngani uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona ukuthiwa uwe wakwethula esithi amazwe kuzwekazi ye-Africa yiloko kuthiwa yi-S World Countries kanye le-Haiti. So ke khonoko ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonoko?
Ngibone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezindaba athi ngendaba eqakathekileyo. Njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bonaba abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulunye into ezifana nazenizo kwenza ukuthi bale lokhu bebambelele kuye. Ngibone ngani lokhu kuyinye yengxenye yezenzo zakhe ezikhangelelane nokuthi angaphumelela njani kukhetho olulandelayo oluka-2020. Mbonani kuya kunaduku kangako. Kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations mbona ngani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima. Ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha abakhona hhayi lingamlalele kangako uPresident uTrump lalani thina esikutshoyo thina yithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona la uPresident Trump. Kodwa nxa sezikhulumela ebantwini laphana uyabe senze ezombusazwa nje lingalalele kangako.
Ye, so ke kodwa umtshala khona ihlombe ngakho kuyini?
Hey, uPresident Trump kuzima ukuthi simtshayele ihlombe kangako ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu ukulwisanisa lokuthiwa kwenza abantu ezebulenjini lapha kumakhompyutha kusuka kwenza ukuthi hayi kube zima ukuthi sazi ukuthi kathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yena okuzabuya uphumelela. Hayi hayi ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina uPresident Trump.
Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Danny Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Ngathi nje okuhle ngathi kuthakazelelwe ngabantu kunalokhu ukuthi wehlisa business amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-Texas ezobhadala isizongabishwane meaning ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise ama-business abo.
Nxa sesikhangela ke ukhanyangazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni le-Melika okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe ba-decide ukuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwe kuleli lizwe. So into ezwa ngu-Trump ukuthi abe sesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe, I think into embi kakhulu and yinto abantu abaningi abayilwisayo especially kulake ekuthiwa kuthiwa yidaka le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha e-America bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo ukuthi bahlale la emthampini ngisuke yathi eyi uyayibhalisa leyo nto leyo. Yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikanje i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akulakuvumelwana phakathi kwama-democracy nama-republican ngayo yona le ndaba.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe yimali yokusebenzisa ngoba amalunga edala leCongress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kule Melika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kaMnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende kazisoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha zamadola $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende. Ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke konoku ke ubona zalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki ku Obama yes kwakungamnandi but wayevele laye sevele esengaselwa control eningi. But lokhu abakwenzayo laba I think sizamile sikujayela izinto zingane sezitshintsha kuzokusakwe elize lokuthi izinto ziyenzakala njani ngathi yes.
Ye, siyabona ukuthi kulo daba lwedaka abantwana ababuya lapha-ke besese bebancane bebiswa ngabazali babo yilo ngazali luyahlupha-ke lapha Mancube, ubona njani bazali lulungisa yini kumbe bathi hayi asikulungiseni kwesinye isikhathi?
Bazakulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabingane iyakhathazayo ukuthi udade uTrump lapha kuyabe kumele abuyela ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha uzaba buhlungu njani okumbiselayo. Bakhona abantu abangelandaba labo vele abakholisa ukuthi kababiselwe.
Lo ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, obekhuluma leStudio 7.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Okwamanje sokuyisikhathi sabomama.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Yena obevakatshele ekhaya eLupane nekhefu lekhisimusi eledluleyo. Usichathisela ngakufica kusenzakala ekhaya.
Kakhulu ekhaya ukuthi imisebenzi ngayithi i-current zasila mali so abantu babe bethunyezelwa ngabantwana imali ifika ngale kumbe kutshintsha kube kuyini emakhadini sokusiyaswayipa. Abadala babe bekoreta izimpita zabanye emakhaya bekoreta amabhaketi abanye befunge yabhadala kugcine kungasahambelani ukuthi kuhamba njani. Sothina bedinga imini yonke bedinga umuntu ongabasiza ngokuthi eli keshi bona bemswayipele izinto kwenzela ukuthi eyibhadala. Lokho sibili kungathi kuyasikhathaza kakhulu and abantu bahamba imango emide kakhulu. Izulu kalini lonyaka wonke umuntu ukhangelela ngaliyatshisa omama bathana behamba imanga emide kakhulu bebhabhula abantwana bezama ukuyadinga ukudla ukuthi bethole ukudla ayefika ngapho lapho ukuthi kuthengwa khona ukudla kwangkhona athole ukuthi kuyaswayipa i-network kayikho agcine seyalala khona ngale engasaphenduka ngabantwana bengalakudla ekhaya so ayi sikele mina ngiyathaba ukuthi mangele kuhlela ukuthi nxa mazilawa kumbe engafika kuhulumende welizwe lakithi ukuthi azame ukutshintsha izinto zide kube lula ebantwini besifazane
ngokusebenza kwakho kwele Botswana kuyancedisa yini nxa sufika ekhaya lapha
akuncedisi ngoba sufika ekhaya ngale bathi imali nxa susiyathenga ezidolo bathi irandi lepula kuyalingana khona ngapha thina imali esiyabe sizikola ngapha zilingane leze South Africa so siyafika ekhaya usuthenga sokulingana akusabhalansani uthole ukuthi umuntu ovela ngapha sekhala kakhulu ukuthi intengo yakho nisiphezulu ngoba kuye iyabe isiphezulu kakhulu kakusahambelani so kugcina vele kungancedisanga abadala ekhaya usiyafika ekhaya usela mali njengathi siyabe sesifika sesidlula udlula kobulawa udlulele eliphandle safika ngale ungasela mali so kungasela ncedo vele lokuthi uhambe ekhaya ngoba isibo bonke phela abahola imali ezilengqondo abanye sikhole ama-change imali ezincane so xa usufika leso kuthiwa i-R1,000 ilingana le-R1,000 kula esitolo wena uvele ukwazi ukuthi ayilingani yona iyabe isikubulele ngoba iyadi iphendelwana usuka ngale ngxenye unkazana osebenza ngale zindlini uyabe uhola imali engcono uyabe ebuye le mali engcono usuka ngapha esuke le mali encane so sebe siyafika lesitolo bonke sebe siyathenga ngeprize efananayo akusahambelani sokubulala abanye abantwana sokukhalela siloku ungasisiza ukuthi ilizwe lakhe kalibe le msebenzi lathi sibuyele ekhaya sekhini izindlu sisekhaya nxa kuyukuthi ngole $100 ngisekhaya impuphu i-50 kg ngoba ngayibona i-$21 iyabe ingcono than ukuthi ngisuke lapha ngiyayifaka futhi e-Western Union ngiyibhadalele iyafika ngale ngaseyiyo $21 ingasakhwani impuphu
kodwa nxa uthengile-ke impahla kuyathwaleka yini ngabomalayitsha kube ngcono kumbe vele abantu babuya le mali
vele kuba nzima lapho kuyabe uzivulele ngoba omalayitsha bangikhona bazakuthatha baye kutshela ukuthi bana bayaphelela kobulawayo ukuthi zize zidlule futhi ziyefikela upani sokungenye imali so ugcina ubona kungcono ukuthi ngcono ngizikambisele imali ngoba ungayenza njalo uyabe usulahlekelwe imali eningi kakhulu njalo le bhoda baya meshe izinto akudluli izinto ezingathuthuthu nxa kuwukuthi uthenge i-12.5 yempuphu kumele ibe yi-1 zingabangu-2 enye bayithatha so iluhlupho olukhulu bathenga ama-10 kg angu-2 erayisi bathathe inye so ugcina vele kusiba nzima ebantwini abantu sebegcina bedinga imaplani okuthi yenza amapheyili ukuthi bethele emapheyilini susefika ngala amapheyili omanye asabonakala ukuthi hayi ngama amapheyili phela afana
okunye-ke okwakubonayo okwakuhlaba umxhwele
okunye sikilo ngakubonayo okwandihlaba umxhwele yikho khona lokho mama izinto zekhaya azithengeki into zekhaya ezihlupha kakhulu yimali imali ekhaya kayikho so yikho sibilo kuhlupha kakhulu abadala kulo hlelo olunye kuthiwa i-World Vision iyaholisa abadala ukudla ekhaya ibisibatshela ukuthi kuthiwa bebiye bezothatha imali yokuya esigayweni lokuyathenga amafutha alokho kwazisa ubuhlungu kakhulu ngoba basebenzisa abadala into engekho abadala bavuka behamba umango besithi bayalanda leyo mali befika ngale befike kuthiwa imali yakhona bekuthiwa ayingenanga emafonini baphinde baphenduke futhi bazoshona behlezi sasa futhi babizwe bavuke futhi ebusuku bazi kokhansili bethi balande abantu be-World Vision nanto be-World Vision yakhona kuthiwa bafonele komathwelwana sune sokuthunywa umntwana ukuthi ahambe eyetela lo khansili hayi ebadaleni ukuthi ebatshele ukuthi badala lapha sokube lo problem so kuthunywa umntwana ayetela ayi-adress abadala ukuthi kuthesilitshetanto be-vision bathi abasabuyi imali ayingenanga emafoni iyayibona
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga utshone kahle ube lempela viki enhle njalo ye nxa sesingela ke kulokho kuthiwa yi-social media ebulenjini bokuzilibazisa sike sicele ukuthi lijo ukuthi likubona njani osokwethulwe umnumzana Donald Trump seloku wangena ke esikhundleni so kulabanye abaphendileyo lapha uhlabahlaba uthi mina ngithi thank you Jesus ngoDonald Trump so far ngimnika i-grade ye 87.5% wenze kahle sibili uweza ukuthi abantu babe lenzondo abanye bathabe kuzobuya ke umnumzana Thembekile uthi uyadelela lobaba so udelela kakhulu okunye okumangalisayo uzobuya uSipho laye uthi siyambongela yena uDonald Trump kodwa kukhanya elobandlululo olumangalisayo badlulula kakhulu abantu be-Africa kuzobuya ke uma kaHotso uthi ubuza abantu abarongo lapha Dube sazinti naudonald Trump then kuzobuya ke abantu osebenzisa esicingweni lapha ngamafitshane sibili silobaba uKhumbulani Ncube usecingweni Khumbulani kunjani
ngiyaphila aputho njani
ngayimphile kakhulu so wena ubona njani ngakhonokho-ke osokwenziwe ngumnumzana uTrump
mina kangikubonanga ngikuzwa ukuthi kumenjani.
Mm. So anti kutwa sukatesi sekwalise kumbe ngithi senelise umnyaka wonke sesikhundleni sika mongameli. Wena owakuzwa kutwa abantu bayakuthakazelela laba kuzondayo ngaye kwini?
Ah, ngeke ngikhulume lutho mpela, anilalwazi kakhulu ngakho.
Ye, kodwa ngase sikhangela uyakhumbula ukuthi kwakulomnumzana uObama wayesesikhundleni sika mongameli lapha eMelika. So ke nxa wena sibona ukuthi umongameli beMelika kumele beziphathe njani, ungathini ngakhonoko?
Engakuzayo ngoTrump kuphela ukuthi ngulwane umuntu onemali zakhe ongazange athande ukuthi engupresident aholiswe. Ngakubongela wenje ukuthi kutsho ukuthi umuntu olesise ebantwini ongenandaba lokuthi adle indleko zabanye abantu nje ngoba yena engumuntu wezimali zakhe usebenzela nje abantu.
Ye, kodwa ngase sikhangele ke ilizwe leMelika leZimbabwe, ubona zani kulobu dlelwane obuhle yini kumbe akulabu dlelwane obuhle?
Ubudlelwano mina kambubone vele kabukho. Ebona nxa bengafuna ubudlelwano bengaba lezinto ababezigadlethile kuphela eZimbabwe, ubudlelwano obukabi khona ngitho noma kancane.
Awuboni ke mfowethu, sibonge kakhulu, ube nempela veke enhle baba Ncube.
Siyabonga baba te.
Okay baba, sithathe ke ubaba Armstrong Nail Lynn. Baba Armstrong, kunjani?
Yebo baba, linjani?
Siphile kakhulu, kunjani khonapho lapho khona?
Hayi lapha kukahle, ukuthisa kuphela.
Ungabonga khona kulapho?
Ngisebutwana eMawuni.
Oh, kunjani Mawuni?
Hayi Mawuni, nxa singazange sile under 40% sizwa kahle.
Oh yebo phela. So ke ungathini ke ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Ya, umbuso na kamnumzana ubaba uDonald Trump, yebo siyawubona sibili, kodwa ungani ungumbuso olobandlululo ebantwini abamnyama, especially emazweni aseAfrika. Lamanye amazwe akhe nane lawo.
Ungabe usijongani khonokho?
Indlela akhuluma ngayo, le ndlela akhulumisa ngayo. Abanye abalabo emhlanganweni ababebuthene bengama ministers, ayisiyo ndlela engakhulunywa ngumuntu esingomongameli esiyabe simhlonipha, ehlonishwa ngamazwe wonke. Phezwaloko elilizwe lele engumongameli welizwe leliyana elihloniphekayo kakhulu.
Ye, ngicela ubambe khonapho Armstrong. Kulo baba uFalala Antipas Gilbert obhale lapha umlayezelo uthi okukhanyayo kakhulu yukuthi umongameli Trump ungomunye wabantu abangapho ngokungena nje ezikhundleni lapha e-White House ayenze okufunayo. Mina ngowami ngibona ngazani kuyiloko kuthiwa i-racist kumbe ulobandlululo. Kuzobeka-ke usithole la uthi Trump is the rarest honest man walking the planet. Ngokutsho kwakhe nxa ngakufaka ngesintu uthi umnumzana uTrump umuntu omangalisayo kakhulu osemhlabeni lowo. Uthi ye siyabona ukuthi wathi uzayenza lokhu enze lokhu, kodwa wenza into ezijiyeneyo, ezinye zidanisa abantu, ezinye njalo zijabulelwa ngabanye abantu. Kuzobuya-ke umnumzana Mbuso Ndlovu uthi thina esikufunayo yikuthi adilize iNorth Korea ngoba izafundisa amanye amazwe ukusebenzisa izikhali zenuclear kumbe zembubhiso. Siyakuzwa kakhulu mnumzana. Kubuye ube kuThemba Moyo uPhindi uthi ukuthi iAmerika ibe lipholisa lomhlaba wonke asikufuni, so akumelanga uTrump abe akwenze kukhonokho. Ye, so Neli, phosela ukugcina baba.
Ye, hayi ngiyakuzwa sibili konke lokhu, kodwa njengelizwe elihloniphekayo njenge-America layo uTrump ngingathi ube ngumuntu ohloniphekayo, indlela nje aziphathe ngayo kusuka bese kusehlisa nje lesithunzi selizwe loku akungaba lelizwe leliyana ebelibusisiwe, but akumelanga eziphathe ngendlela adeke ngendlela aziphethe ngayo.
Awuboni ke mnumzana Armstrong, ube lelanga elihle mfowethu, sibongele kakhulu. Ye, zulukandaba-ke nxa lifuna ukuthi lingene khonapho-ke ebulenjini bokuzilibazisa befacebook kukhasi le-VO Indebele likhangele sibili liyaphonguta nje ukuthi VO Indebele liyaphuma bese ulithanda. Kodwa-ke bona zani isikhathi sethu namhlanje sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani nazi indaba ebezikhokhela namhlanje. Imoto kaGrace Mgabe, kankosikazi Grace Mgabe, inqikilana leyinye kwelaboTswana. Abesifazana bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufana qathu lokamnumzana Robert Mgabe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo emoyeni ngoGibbs Dube.
Studio 7 kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.